Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 29 kuNcwabakazi 2024 nguDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ofike kwele China lamuhla lapho athi uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuqinisa ubudlelwano kwezenotho lezombusazwe phakathi kwamazwe omabili.
Kuyalotshwa kulotshwa izivumelwano ukuthi kuzakhiwa lokho kulezigidi ezingaka ezizayo, kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo.
Isikolo esiqhuba uhlelo lwabantwana abaselayo abakhaliphileyo ezifundweni zabo olwe-United States Achievers Program kumbe USAP sesiqalile ukuthatha abazaqhuba izifundo zikaform 4 noform 6.
I-USAP yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Bayancediswa ukuthi ngi-applyele baningi abantu engifunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni achiyeneyo.
Ukansila Bruce Melly Moyo oyinkulumane kwaBulawayo okubandla le-CCC uzokhulule nge-bail entolongweni, njalo isinqumo sokuthi abe-CCC ababotshwa eHarare abagoqela umnumzana Jameson Timber bengakhululwa sesidluliselwe phambili kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike kwele China namuhla lapho athi uzakhulumisana khona leziphathamandla zalelo lizwe ngokuqinisa ubudlelwano kwezenotho lezombusazwe phakathi kwamazwe omabili. Kumbiko awethule enkundleni ye-X esesabelweni se-Shenzhen, uMnangagwa wazise ukuthi uzakwethekelela njalo ezinye izabelo zalelo lizwe ngaphambilini okokungena umhlangano omkhulu ophakathi kwele China lamazwe aseAfrika oweForum on China Africa Cooperation ozaqala ngolwesibili oluzayo kuye phela mhlaka 8. Umhlangano lo ngokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweChina lamazwe eAfrika. EleZimbabwe lilobudlelwano obujulilele leChina, futhi amazwe omabili ahlala elobelana izivumelwano kwezokusebenzelana ikakhulu kwezenotho. Kodwa abanye bathi eleChina lihuquluza umnotho weZimbabwe, ubona abantu bakuleli bengatholi lutho olubashidukisayo. Sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Okuvamileyo osokuvelile kusuka emva singathi ngama-patterns ngendlela iChina elodlelwano layo ngeZimbabwe, ungathi ngabaholi beZimbabwe kumele abakhokheli basamazwe e-Afrika, ukuthi ubudlelwano bakhona kukhanya kwaziwa yibona abaphezulu. Kuyalotshwa kulotshwa izivumelwano ukuthi asukulotshwe lokho kuzakhiwa lokho kulezigidi ezingaka ezizayo, kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo. Ngomgabe singakhumbula ngesikhathi kusakhokhela umgabe kuyokwalokho ukuthi ngama-mega deals, besithi sithi siyakhangela amaphephandaba la akhontrolwa nguhulumende akhokhelwa libandla elibusayo esingathi yi-ruling party, singathi ma-state controlled newspapers, abehlala nje ebhala ekhuluma imihle yamalanga ukuthi umongameli uselobelane le-China isivumelwano esinje, kuze kwafika nje leli gama elithi khona ibizo lithiwa ngama-mega deals, amadili amakhulu. Kodwa ukuthi kuveleni ukuthi singathi kwavela sikwazi. Siyabona nje nansi iParliamente yakhiwe akujali ukukwenza nje kwamanye amazwe. Lezinye nje izinto ezithile uzothi abafake imali yedame elinje lalokhu nalokhu. Kodwa akula siqiniseko, njalo akuveli kahle ukuthi kathi kuyini kahle kahle abantu abazokuthola phakathi kwala ngamadili okuhlala kukhulunywa ngawo.
Umhlangano weChina lo ozangenwa nguMnangagwa lamazwe aseAfrika uqakatheke kanganani ikakhulu kuzwe leZimbabwe?
Umhlangano weForum on China Africa Cooperation uthiwa yi-FOCAC uhlala nje uqakathekile kuwo wonke amazwe aseAfrika, ngoba masesibhekisa sesifaka iZimbabwe China yilo ilizwe engani elithembile kwamazweni amakhulu ukuthi lelini kusekelo ngokukhipha izimali ezingabuzwayo. China yona ayibuzi kangako, ayicubunguli ukuthi kathi lo muntu oleli lizwe liboleka imali liqhuba kanjani ihlelo zalo lokuthi liziphethe okungakanani emhlabeni, njalo lokuthi libonakala kanjani kumphakathi waleli lizwe. So ngakho-ke lolu hlelo luqakatheke kakhulu kubabusi beZimbabwe, ngoba iChina yiyo engani bayithembile. Singabhekisisa sibuyela ngasemuva ngaso siyakhangela lalapha kuhlanganiso yamazwe omhlaba, United Nations, iChina ilakho nje ukusekela iZimbabwe ma engani iZimbabwe singene enkingeni kule singathi Security Council. So mbona sengathi iZimbabwe ayingeke iswelakale ezintweni ezinjalo or izinto eziqhutshwa iChina as international, ngoba iChina yiyo ilizwe elizimiseleyo kakhulu ukuthi khona lisekele izinhlelo zikahulumende weZimbabwe kungela mbuzo, kungela kuthini. Ngakho-ke mbona sengathi kufana nje lalokho okwenzakele eminyakeni edluleyo ukuthi kuzaba yibo bona abaholayo ukuthi bazathola usizo. Lolo sizo thina soze sibe lwazi, kuzoba nzima ukuthi abantu makhaza bazi ukuthi batholele.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazo wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilithane. Ukansila Bruce Melimoyo wenkulumane kobulawayo ebandla le-CCC owetheswa icala lokuthi wayeqoqa ukutshengisela phambilini komhlangano we-SADC ukhululwe ngemali yesibambiso e-bail. Ababotshela isizathu esifanayo abebandla linye eHarare abagoqela umnumzana Jameson Timber balokhu bevalele entolongweni, njalo isinqumo sokuthi bengakhululwa nge-bail sedluliselwe phambili. Ezinye njalo iziphathamandla zebandla le-CCC ezigoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda zilokhu zivalelwe kanye labalwela amalungelo oluntu. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso zamazwe omhlaba ezilwela ilungelo loluntu sezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulule ababotshiweyo laba, ngoba zisithi kusobala ukuthi abadalanga cala. Kwelinye icele, umthethwandaba kamantshi namuhla wenqabile ukukhulula nge-bail osomabhizimusi ababili, umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu, abetheswa icala lenkohlakalo kuhlelo lukahulumende olwembuzi. Isikolo esiqhuba uhlelo lwabantwana abaswelayo abakhaliphileyo ezifundweni zabo olwe-United States Achievers Program kumbe USAP sesiqalile ukuthatha abazaqhuba izifundo zikaform 4 loform 6. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesikolo lesi unkosikazi Rebecca Mano uthi abantwana abafisa ukuqhuba izifundo esikolo lesi kumele bethathe amaphepha okudinga indawo emahofisini abo kobulawayo eGweru leHarare. Uthe baqakathekisa izifundo ze-science, physics, maths lezinye.
We are actively recruiting right now the next best and brightest students to join us.
Sidinga abantwana abakhaliphileyo. Sizaqeda ukuthatha amabizo abantwana mhla ka 18 September. Abafuna ukuthola incwadi zokungena esikolo lesi bengakwenza ngendlela ezintathu. Balakho ukuthola incwadi zokungena esikolo kobulawayo ku 55 Jason Moyo eHarare ku 23 Connard Avenue laseGweru Memorial Library. Ungathola amaphepha ku social media education matters kumbe ulakho ukuloba i-email ku ignition@asapschools.org. Kumele abantwana bazibhalele bodwa incwadi lezi.
Unkosikazi Mani uphinde wathi isikolo lesi esaqala ukusebenza ngomnyaka ka 2020 silabantwana abaningi abaphutsha ukuhle izifundo zabo baqhubekele phambili ngabakufunayo kwelemelika. Uqhubeke sithi isikolo lesi sithola usizo ebantwini abalothando ndawonye lenhlanganiso ezifana leSimbisa Brands.
We have been built completely from the good graces of donors and what always
usizo lwethu oluningi siluthola kwele Melika, kodwa sithola enye ingxenye khona lapha eZimbabwe. Osomabhizimisi abafana leSimbisa labanye abancane basincedisa kakhulu.
Ucele ukuba uzulu weZimbabwe labaphandle kwelizwe bangenele ukuze kufezeke amaphupho abantwana abafisa ukwenza ngcono empilweni zabo. Isikolo lesi esithatha abantwana abangamashumi amane lanhlanu 45 umnyaka sifundisa izifundo ezigoqela i-mathematics, physics, chemistry, computer science le-robotics. Abantwana abangena isikolo lesi bathola ithuba lokudlala imidlalo engajayelekanga efana ne-rugby, ukubhukutsha leminye engatholakali kwezinye izikolo. Abanye abantwana abafunda esikolo lesi babonga kakhulu abakwenzelwa nguNkosikazi Mano. Abanye sebephila ngcono khathesi kulalokhu ababebhekane nakho bengakangeni esikolweni lesi. Omunye wabakhulumela Studio 7 nguShawn Sibanda othi isikole lesi sakugqola impilo yakhe okumangalisayo.
I-USAB yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Wancediswa ukuthi ngi-applyele ngikhona le esikolo, njalo baningi abantu emfunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni atshiyeneyo.
USean uphinde wathi
kumele atshengisele ukuthi uyingcitshi kwezemfundo ikakhulu kwezama-sciences wenzela ukuthi abe le-chance enkulu yokuthola indawo. Kube sokusithi i-demonstrated leadership potential, kuqakathekile ukuthi utshengisele ukuthi uyakwazi ukuthungamela abantu esigabeni kumbe esikolo ofunda kiso.
Amazwi akhe asekelwe nguLesedi Chirukutsi olubhekise eMelika owaphumelela kuzifundo zakhe njalo osethule indawo yokwenza izifundo zokuba ngudokotela.
Abadala abatsho beqinisile ngxabe besithi amajodo awela abangelambiza, kodwa kwesinye isikhathi amajodo awela abalezimbiza eziningi kakhulu okokuthi abakwazi ukuthi bazokwenzani ngezinye zakhona. Kimi kwakuchiyene, kwakusemnyameni empilweni yami, impisi sidla umniniyo. Kuleso sikhathi imbiza yakhona yayingekho namajodo akhona ayenye, kodwa ngiyambonga umdali umveli inqanyi, ngibonge kanye le USAB Community School.
Ukhulume kabanzi ngokwamenza wangena kuzifundo zempila kahle.
Isikolo lesi ngizathi yindawo enhle kakhulu eyangitshintsha indlela engibuka ngayo impilo, yangipha ithuba lokuthi lami ngibe ngumuntu. Sikhuluma kanje ngilungiselela ukuthi ngiye e-university eMelika. Ngiyabonga kakhulu kuleli thuba ngoba ngiyajabula, ngiyathokoza, inhliziyo yami imhlophe nke okungqoqwane.
Abafisa ukuba kwazi okuningi ngesikolo lesi balakho ukungena enkundleni yokuxhumana eFacebook kukheli elithi Education Matters Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlandeli Zindlovu.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngomvulo ozayo kuyabe sokufike umnyaka lapho umkhokheli webutho kwele Gabon Mnumzana Brice Nguema owasithunela owayebusa kwelelo lizwe Mnumzana Ali Bongo wethembisa ukuthi umbuso uzawusa ebantwini ngomnyaka ozayo ngemva kokhetho, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu eNairobi eKenya sebekhangwa likhefa lapho abaphekelwa khona ukudla yimichina yama-robots okungokwakuqala emhlubuleni we-East Africa. Umuntu uyabeka ukudla esitsheni sokudla esiku-robot le, yona ibisihamba etafuleni lapho okuhleli ozokudla ifike imnike lokhu kudla, kubika abezindaba abe-Associated Press. Lamhlanje okuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya inkuthazo esivuse ikhanda njalo kubandla lezanu PF ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi sivumele umholi walelo bandla umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ancintise kuhlandla lesithathu umbuso wakhe ungafika komlindi yakugcina ngomnyaka ka-2028. Lokhu kusanda ukwethulwa isigaba seZanu PF eHarare esengezelele kumibono yezinye izigaba zelizwe kulelo bandla, lanxa eminye imibiko esithi akusibo bonke abakufunayo lokho. Laye umongameli Mnangagwa usanda ukuthi kasoze alokothi ancintise kufuthi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungulayo zomthetho uMnumzana Ngqobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha abameli Lawyers for Human Rights endaweni locubungulezo mbusazo mnumzana George Mkhwananzi owayengumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Constitutional Assembly ingakabi libandla lezombusazwe onguye osungula lengxoxo.
Ngibona basuka bayehlohla abantu ngezinto ezingayisizo bese kusiza sengathi kuvele ebantwini kodwa kuyikuthi kulo moya uhaga lo ufuna ukuthi umuntu aqhubeke esikhundleni esidla encinda ngesikhathi abantu behlupheka kodwa engakwazi ukuthi afake izihlelo ezathuthukisile izwe liyaphambili.
Mnumzana Sithole uthini ngalolu daba?
I-challenge esinayo ukuthi the incumbent according to our constitution ingazi amendwe yena lo osesikhundleni kade akumelanga aqhubeke siyaphambili. So nxa laba beza ku-PFF umnangagwa akumele aqhubeke bayasihlolela kuthiwe 15 terms for president that is not a problem nxa kuzokuthi amazimbabwenzi afuna kube njani but i-problem ukuthi yena lo ohleziyo kade esesikhundleni akumelanga aqhubeke u-section 328 we-constitution clear.
Mnumzana Mkhwananzi kuyini solayo ngokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuyikuthi kuyamvumela ukuthi abuse.
Yebo, ngiyazothi noma kungaze kube kuyaguqulwa kodwa lo onguyohleliyo ongaphakathi kuye akumelanga kube nguye ozovuna ekuthini sokusuke kwengezelo waya kuhlandla lesithathu. Kodwa ngokuningi babameli bezanu ephalamende bazoguqula khona lokho bakwenze kusuke kuvumele ukuthi yenalo ohleliyo abuye futhi kuyo ozovuna ukutshintshwa lokuguqula kwe-constitution. Ilizwe linye ngalinye ikakhulu ilizwe laseZimbabwe alibaswelanga abantu abangaliphatha balikhokhele balihole ngcono kunaye uMnangagwa. UMnangagwa kade waba khona kusukela ngosuku lokuqala umbuso wezanungena uMgabe ebusa ubevele khona akukho okutsha asengakuletha manje kwanele esesibole ngoMnangagwa abantu basuthi ngombuso wakhe usemdala futhi kuyinokutsha asengakuletha ebantwini baseZimbabwe abale average ekuthethi makahambe ayophumula avulele olutsha lungene luphathe kuze kube namacebo amatsha ilizwe lihlume kabutsha likhathele ngokube liphuziswa amanzi amadala awempi yenkululeko. So kumele ukuthi-ke bathole umoya omutsha wokuphefumula.
Yebo-ke siyabuza Mnumzana Sithole, kuyini esingabona kusenzakala lapha kuyikuthi bengazama ukuthi baguqula isisekelo sombuso?
Abantu beZimbabwe yiwo abaneduty constitution lapho kulento okuthiwa yi-state eyeZimbabwe kweso sifa ne-government eyeZanu-PF. Okwamanje iZanu-PF is the temporal bearer of state authority. IZanu-PF ifuna ukuthi kubanjwe njani ayisikho okufuze kwenzakale. Okufuze kwenzakale ukuthi nxa savumelane njengoba savumelana ngo-2020 ukuthi umuntu ongenayo abe ngu-president kulama-terms amabili umuntu yena lowo kufuze abantu ama-terms amabili.
Ungomunye walabo abake bephanyeke udaba emthethwandaba bephikisa sana lo hulumende, ungathi kulula yini ukuthi abantu beziphathele lolu daba ezandleni zabo?
Abantu kufuze bahambe enkantolo. Ngokuthi isikhathi kuyaphumelela. Mina nginyamazana esebenzela enkantolo. So kimi ukuya enkantolo yikho kufuze kwenze. I think enkantolo yize esayo isinqu kodwa sihambe inini khona. Yikho kumele sikho. Silomnyama. Umnyama esinawo yukuthi nxa kule bantu ababona asithi ngama-legislators abangaboniyo ukuthi kufuze siprotect i-constitution. Umnyama omkhulu elizweni lo. We hope ukuthi kwenelanga bazacabanga kuhle bakubambe ngendlela eyiyo. Ukutshintsha i-constitution is not a problem, but the problem ukuthi lo okade ekhona aqhubeke ngoba sesivaleka that very point esifuna ukuthi sitshintshe.
Kodwa ongasigqibela ngakho Mnumzana Mkhwananzi ukuthi bengavumelana yini bonke abayibandla leZANU-PF ukuthi ancintise njalo aqhubeke busa kumbe singabona kulokulwisana phakathi kwaleli bantu?
Inqubo enziwa kuzanu kuya ngokuthi ngubani ozobambe ngasesidukweni. Izanu namhlanje i-Congress yayo ingakhipha isinqumo sokuthi uChiwenga uselahlekelwe yisikhundla. Kodwa uma kuyikuthi lapho kuyikhona okulele khona umbuso babona sengathi uSiwenga kumele aqhubeke, uzabona kusiyaguqulwa ngemva kwensukwane ezimbalwa sekuthiwa lo othe uSiwenga kaseyikuthi unamanga. So esesimele sibulalele sikuzwa ukuthi njengoba abe ama wo veteran laba babendwe inkululeko kuthiwa yibo abangathi baphikisana nako mhlawumbe kungenzeka ukuthi njengoba bona bexhumane nabebutho abebutho abakufuni uma bebutho kona lokhu bengakufuni umnumzana umnangeko kasoze akuthole khona lokhu akufunayo ngoba ilizwe lasezimbabwe liphethwe futhi likhonyelwa yintando yebutho mayibutho lithe lona kumele kwenzeke kuzokwenzeka uma kungasoze kwenzeke hayi bazozama abakuzamayo kwamanje bazame ukugqugquzela izigaba ngezigaba zonke zithi sikici zibe ngu-10 zithi ziyakufuna kodwa ilizwe lokugcina lizaphuma embuthweni.
Umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungulo zombusazwe owayengumsekeli kamgcinisalo wenhlanganiso ye-National Constitutional Assembly ingakabe libandla lezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Ngqobani Sithole umgcinisalo wenhlanganiso yamagqwetha abameli Lawyers for Human Rights velo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika isigaba seGeorgia ngesinye sezigaba ezilakho ukuveza ozanqoba kukhetho lolo. Intatheli sindaba yeVOA uScott Stearns ukhangela imikhankaso eqhutshwa eGeorgia. UKamala wakhetha ukuhamba ngebhasi ebhoda eGeorgia ngemva komhlangano webandla lakhe omkhulu weDemocratic National Convention waqala umkhankaso wakhe wesikolo lapho yena lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walls abakhulume ngenjabulo abalayo ngomkhankaso wabo.
I'm grateful to be part of a team with a really great head coach here and your next president of the United States, Kamala Harris.
Ngile njabulo enkulu ukuba phakathi kweqembu elikhokhelwa umkhokheli woqotho njalo zaba ngumongameli weMelika uKamala Harris.
Inkosikazi Harris uncome ubukhokheli babatsha baseGeorgia.
Your generation, all that you guys stand for, everything you have at stake is what is going to propel our country into the next era.
Konke elikulwelayo yikho okuzathuthukisa ilizwe lethu lifike kuzinga elilandelayo.
Ongena kukhetho lukamongameli wemele ibandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump ubekhokhela eGeorgia okwesikhathi eside kulumkhankaso kodwa kulandela ukuphuma kumkhankaso kukamongameli Joe Biden ucwaningo luveza ukuthi uTrump loHarris sebelingana. Ongena kukhetho loTrump umnumzana J.D. Vance ubese Georgia ngeviki edluleyo.
We're going to do it together, but only if you get us across the finish line in Georgia. This is one of the most important states in the union.
Sizanqoba ukhetho nxa lingazivotela ukuthi sichaphe lapha eGeorgia. Lesi ngesinye sezigaba eziqhatheke kakhulu elizweni.
Umkhankaso kaVance loTrump ugxile kakhulu kulokho abathi imithetho yezenotho lemingcele engasebenzanga kuhle njalo uTrump etshele abavoti beGeorgia ukuthi kungumlando kaHarris.
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we got to stop them.
Singathola ivoti yakho ukukhwela kwentengo yempahla kuzaphela. Abokuza abangela maphepha bazabiselwa lapho abavela khona. Bayangena njalo kumele sibavimbe. Libonile ukuthi usesithini? Uthi silomngcele osebenza kuhle. Babe lomngcele ovuza ngendlela engakaze ibonakale kumbali yethu.
Unqoba kukaTrump eGeorgia kulakho kubanzima ngenxa yokusola akwenza usebalikhulu wesigaba lesi okubandla lakhe olodumo uGovernor Brian Kemp owanqoba kukhetho laloba uTrump wayengamsekele. UTrump uke wakhupha imbiko esithi uKemp lesinye isiphathamandla seGeorgia uBrad Raffensperger yibo abamdlisayo eGeorgia ngomnyaka ka-2020.
Raffensperger and Brian Kemp, your governor, who I got elected, by the way. If it wasn't for me, he would not be your governor. I think everybody knows that.
URaffensperger noBrian Kemp, usibalukhulu wenu, yimi engamphathisa ukuthi avotelwe. Kungayisimi, ngabe kangenanga kulesi sikhundla. Ngibona lonke liyakwazi lokhu. Kala kwethembeka. Yebo akathembeki.
Ngalesi sikhathi kulokuncintisana okukhulu eGeorgia uTrump usebenzise inkundla yakhe yokuxhumana ebulenjini ukubonga uKemp ngosizo lwakhe kanye losekelo lwakhe eGeorgia. UKemp ukhangelele ukuthi uzakhokhela umkhosi wokubuthanisa imali yomkhankaso kaTrump e-Atlanta ngolwesine. Umthethandaba waseGeorgia ngomnyaka wedluleyo wethese uTrump labanye bakhe umlando wokuzama ukuguqula impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 ngendlela ezingekho emthethweni. Amagqwetha kaTrump kuyona liviki aphanyeke isicelo sokuthi udaba lolu olungasoze luthonisise okungakaqhutshwa ukhetho lulahlwe. Ibhodi ebona ngokuqhutshwa kokhetho eGeorgia ngomvulo ivume imithetho emitsha abanye abathi ilakho ukuphazamisa amalungiselelo okhetho lukalwezi. Amalunga ababili ebhodi le aphikisana lomthetho lo. Abathathu abavumelana nemithetho le banconywa ngamabizo nguTrump esithi balwela iqiniso lempumelelo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA News uScott Stearns lalethulelwa yimi uDaba Kangcube oweStudio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ake ngithi mina Studio 7, sanibonani, sanibonani. Ninjani na? Hayi siyavuka. Hayi, noma nithumela nje ama message nange 20 zika August nithumele angeni angazi ukuthi kodwa kuyakubonakala ukuthi kutikiwe kumakiwe. Kodwa hayi akula nkulumo ngoba nanku lapha into ezinhluphayo. Angithi uyabona nasi ibhasi isibulela abantu kodwa iZimbabwe kutwa kule new dispensation. Idispensation enjani manje abantu bafunani ngaphandle. Usizo abanye abantu labo lokho bekhuluma bethi hayi abantu abalangqondo abantu bayadelela igovernment. Yiphi igovernment eyehlule ukucontrola abantu bayo ukuthi abantu besebenze bethole imisebenzi? Ah, esizakubona sesikubona ngamehlo. Hayi abantu abathandizana angazi ukuthi banjani, angazi ukuthi banjani. Nyani is true, ngiyakhuluma ngiyaqeda izanu ibulela ilizwe. Siyabonga noTamashona izanu PM maungatamashona obhethi mpofu yini. Alright.
Yebo basakazi abahle baka Studio 7. Mina ngithi kwesi sikhathi ngangikhale ngithi umuntu ophambanisayo nguJoshua Nkomo. Kodwa Zimbabwe mina ngiyambona ukuthi ngiyaphambanisayo. Ngiyengobona ngiyakhalikhona u-Ian Smith wayethi asishiye buso namaNdebele ngale mina ngimbusele iSozibele. Ngani wavuma kwakurayithi ngani inkemenkeme inkinga lezi zihlangalazo lapho nganika sizibone. Kwesuthi kwesibili ngikhala ngayo uJoshua Nkomo futhi. Ngani uJoshua Nkomo wathi kuhamphana ngesikhathi sentumbane seziqwaqwazana. Ngani wayekela wagada yena uhamba eSouth Africa noma wagada wayeZambia wakuzaluka. Bavele kahle noma siyaphila sifana nabantu abafileyo ngoba i-property yethu asilayo siyathathelwa ama-resource ethu siyathathelwa kwakhala kwakho emaNdebeleni. Imigodi wonke eminingele ibanjwe ngabantu besishoneni. Amabhizinisi wonke asekhona lapha ngayesishoneni usuzibuzaukuthi wena yona ale malini bayithatha ngaphi?
Studio 7 salibonani linjani? Yazi inhliziyo zalabo abadala bezanu-P F Shem zilukhuni ziwomile njengetshe, ikakhulu laba ababuya emathebhelelendi. Ungaze uzibuze ukuthi ngempela ngempela babuya khona na, ngoba amanga abakhulumayo azisusizi, asilimaza thina sihluphekile singabantwana singenamsebenzi. Namhlanje kula iyouthi elenelisa ukuthi likwazi ukuthenga indlu, elenelisa ukuthi ikwazi ukutshintsha impilo yalo. Philela ukuthenga ukudla nokuphilela ukufundisa abantwana. Okuningi akukho nxa ukuthi imisebenzi ayikho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landela koko sithumela eno imibono kunombolo ezithi +12024650103 18. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe kanye labasekhaya. Singakehlukani-ke zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele China lapho azaqhuba umhlangano labanye. Okwakhathesi siligqiba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguDaboka Ncube Lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.